ebanga le-MTC sele-20 years manje lisenza into efanayo abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrator. Siyazi ukuthi bahambile abantu beyaningi kubonisa kakhulu ukuthi ye uthanisa nguye owakhethwa ngabantu kodwa siyazi ukuthi ibambe benza ikhefu vele aliyazi belalele ukuthi abantu abaningi bafunani ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bahola imali engasebenziyo. Kuyaziwa lokuhlelo oluvele lukhona olokuthathela abantu impahla zabo njalo abantu be-MTC bakulungise lokhu.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Ndlovu.
Njengoba sethilo-ke okambongolwane abantu bezanu PF singathi basitabhone kabalaleli kabafuni ukwenza okufunwa ngabantu. Yikho-ke njengebandla sesithethi nama-demonstrations ethu azatshintsha. Kathethi besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama-hour amabili amathathu abantu bachayise kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama-demonstration ukuthi sizahamba siyekhempa estate house kumbe siyekhempa e-parliament siyekhempa ke ema-ofisini akohulumende sithina sifuna okuthile kuzokutshintshe ngakungatshintshwanga kasisuki khona lapho. Yisho isigaba esilandelayo ngama-demonstration esiya kiso. Ikanti-ke laye-ke umnankagwa kuzamyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela suku zonke behlala besemgwaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abafisa ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka. Ngokuthi engena waqamba amanga wathembisa abantu izulu lomhlaba wathi yena uletha uhulumende we-Second Republic uhulumende ozehlukana lokamgabe kodwa eqinisweni uhulumende wakho umnankagwa simbona ewesi kulokamgabe ngoba abantu sebehlupheka wesi abantu sebelamba wesi akusela mafutha ukuhambisa izimota akusela kudla ezitolo lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu akusela mali ethengayo yikho-ke simbona ewesi-ke kulo mgabe-ke uhulumende kamnankagwa yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha sizafisa ukuthi aze atshintshe ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations ke esengena kwisigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga sizakhempa sihlale khona lapho ngoba abantwana bezimbabwe abaningi vele kabasebenzi kabavukele emsebenzini.
Ubona leli nyathelo lisebenza Mnumzana Mbongolwane?
Alingeke lasebenza ngalesi sizathu abantu basezimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze kodwa kusuka kungene ukugwala okuthize ukugwala kuqala kuwe labo abakhokhela ikakhulu abe-opposition. Manje uNdlovu ukhuluma kahle esithi bazayenza ukubonisa ukubhizisa okwesikhathi eside kodwa siyazi ukuthi nabeyenza isikhathi eside izani i-PF izaba namaqhinga amaqhinga okuthi bangenelele bangene benze sengathi labo ngabanye abaphakathi kweqembu le-MDC. Siyabona kuthiya phambili abantu be-MDC bazaxabana bodwa bexhataniswa yiwo la ma-demonstration bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele yisitho esiyizamsebu njalo yiso yini esizabachwitha ningabele kube seyenza la ma-demonstration. Sibonile e-parliament abantu be-MDC bethaywa ukuthi abasukumelanga umnankagwa bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bezihambise kuye lo umdenda ukuthi umdenda abe nguye olalela izikhalazo zabo. Indlela abasebenza ngayo abantu be-MDC basafanele bafunde kakhulu ngoba siyazi ukuthi na ufuna ukuthi welaphe imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane lakhona futhi yena myane isicela-ke ukuthi izikhalazo zabo lezi primalaria la sekuthethe imalaria uyane kanti angasithela ukuthi imalaria iqeda kanjani. Yiko kwenziwa abantu be-MDC
kodwa okuyikho abangakwenza kuyini
ngesikhathi kuyiwa kuma-election i-MDC yayikwazi ukuthi kona akulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election kona bekwazi ukuthi kona indlela endlele erana ngayo ama-election ayitshintshanga ama-election azatshontshwa ngendlela avele ehlala etshontshwa ngayo bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi kona kathesi bazathatha akufanelanga bangene kuma-election akufanelanga bahambe ephalamente naleyi abacabanga ukuthi kona ilo mnankagwa abangamgqugqunyaziwa kuyahambi akufanelanga nje baparticipate anyway lapho okubonisa ukuthi kona bayavumelana lokhetho lolo ladlulayo.
Elakho elokugcina Mnumzana Ndlovu ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankagwa kasiye umongameli oqotho libona ingani engavuma yini laya aphongwe ihlanje esihlalweni
kumele abekwazi sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa esehofisini angayikholisi ithemu yena leyo abehlala abantu bemkhumbuza ukuthi wena utshontshe ukhetho ulisela ayisituko kumele ube sekuhlalweni. Labo-ke kuyabehlisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu, babonakale behlala bethethisa abantu, ubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu nalokhu yani.